ekhuluma emhlanganweni lo emawungwa uChanisa uthe ibandla lakhe ngalelelizwe ukukhankasa likhululekile ngoba libhekane nemigoqo etshiyeneyo egoqela ukumiswa kwemihlangano yebandla endaweni eziningi zelizwe. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana uSalo Siziba uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF selisesaba ukuncintisana lebandla lakhe.
Thina saqhubekela phambili ngemihlangano ngenxa yokubana i-TPC inhlanganiso erejistre ukusemthethweni beleZimbabwe ekhontesta ama-election elama-members of parliament lamakhansela iZimbabwe yonke jikelele. So angezake samiswa i-ZANU-PF. I-ZANU-PF layo iyakhompitha kuma-election. Kufanele singayenzi into yokubana i-ZANU-PF ifuna ukusebenzisa amapolisa ubana iyethusele abantu. Yikho thina sithe wonke umuntu namuhla besisekwakugude emasingo izali zama ukubana ilimaze abantu lokumisa iprogram ethu. Kodwa-ke antile yabona kuzivitivita amapikitha lamavidiyo atshengisa abantu ababuye ngobuningi.
USiziba uqhubeke esithi amapholisa amise njalo omunye umhlangano wabo obekumele wenziwe eBindura wokuphawula umkhankaso wabo wokudinga usekelo ekhethweni lwalonyaka.
Siyaqhubeka phambili ngemhlangano yethu. Namhlanje-ke sithole incwadi evela emapholiseni sathuma-ke abasimelayo abayi-organize ukubana besami ukubana bebachasele ukubana indaba yemgwaqo asiyo ndaba engamisa irali ngenxa yokubana safane senzele estadium basebenzisa izisothi zabo ukubana besimise. Sesithole enye ivenye esiyivunyelweyo ngabanikazi bevenye sebesithi hayi indawo yakhona ayilamgwaqo, akula ndawo lapho lemgwaqo. So yikho sihambe emapholiseni ukubana sibazi. Siyakuqhubekela phambili thina ngomhlangano wethu ngenxa yokubana thina lapha kwele Zimbabwe siyinhlanganiso-ke erecognizwa ngumthetho welizwe. So angezake samiswa ukubana sikhankase sona kuyisikhathi sokukhankasa.
Kodwa ilunga ledale laphezulu ele-Central Committee kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi abe-CCC ngabakhuluma iqiniso njalo bangamagwala.
I-ZANU-PF asobandlela incane. I-ZANU-PF libandlela ikhulu, libandlela kakhulu lelizwe. So ukuthi singesabi indlejane lezi ezizele nje eminyakeni le edlulileyo, angiboni ukuthi kungabe kuyinto e-possible kumbe engenzeka at any given point. Lokuthi abalandeli imithetho yelizwe. I-ZANU-PF ilibandla libusayo njalo, ayinamhlangano ewenzayo azange ithinte abephatha ezomthetho amapholisa. You apply, liphiwe izizathu zokuvunyelwa kumbe ukurijekthwa. Ayisekuthi yonke imihlangano ye-ZANU-PF ihlale ivunyelwa.
Encwadini elotshwe ngamapholisa aweBindura isiya kwabe-CCC athe indawo abakade befuna ukwenzela umhlangano eye-Brockdale Fugari Open Space kayilungelanga ukwenzela umhlangano ngoba ingenazakhiwo lemigwaqo okungenza kube nzima ukuthi kwaqhamuka udlakela amapholisa enelise ukuzolamula. Amapholisa athi njalo abe-CCC abazange babazise kusese lesikhathi ngalomhlangano ukuze benelise ukuthumela abanye babo ukuyalondoloza ukuthula lokuvikela inkokheli yebandla lozulu nxa kuthe kwaqhamuka udlakela. Kodwa lokhu kulandelwe ngabe-CCC besithi bazise amapholisa kumaviki amathathu adluleyo kodwa baze baphendula namhlanje umhlangano umele wenziwe ngesonto. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi imvume yokuqhuma inhlangano emikhulu yamabandla ezombusazwe yamarali ngama-district commanding officers nxa kwehlule baye kusikhomishini wamapholisa elizweni jikelele, laye kungehlula balelungelo lokuya emthethwandaba.
Indawo yamarali ukuthi kulama-notifications, ama-notifications lawa esithi thina imopa i-chapter 11.23 and ama-notifications lawa kakambi kusikomisho jikelele amapholisa commissioner general. Ama-conveners kumbe ama-political parties kumele banikeze u-regulating authority kumbe u-officer commanding police district. Kungaba lokucabana kumbe lokho esithi thina i-contractative process ukuthi ngiyahambanga kuhle, ama-conveners bale i-permission kumbe imvume yokuthi baye e-court.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.